Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 28 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuthi sikubone kathi sisuka lapha njengoba echilo inspector lapha ekhuluma la lendathu zindaba ukuthi yena nxa ama journalist engayela lokho ehlukumeza ukuze bamangale esifuna ukuthi sikubone ukuthi amapolice azagcina na umthetho.
Intatheli zindaba zitshengisele eHarare zikhonona ngodaba lokuhlukunyezwa kwazo zisemsebenzini.
We have been awaiting, listening, hoping to hear that dockets have been opened.
Besilokhe sithiye indlebe ukuzwa ukuba amapholisa aseyena estate house ukuyabopha odale icala elifana lalelo esalibotshelwayo. Nxa umthetho usetshenziswa ngendlela kumele okukodwa kokubili kwenzakale.
Abalwa impi yenkululeko bathi akabotshwe umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe njalo axotshwe lasebandleni kulandela inkulumo yakhe yokukhuthaza umongameli ukuba akhethe ozamelama athathe isikhundla sakhe. Amapholisa abehamba lesikhonzi somthethwani ndaba uMessenger of Court lamhla ahlasele isigodlo sebandla leMDCT eHarare ahluthuna impahla lachitha umhlangano wedale leNational Council. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7. Intatheli zindaba edolobheni leHarare lamhlanje zitshengisele zizivale imlomo zafola zilubhekise enkambeni yamapholisa eHarare Central Police zikhonona ngodaba lokuhlukunyezwa lapho ziqhuba umsebenzi ngokusemthethweni. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kuza ngemva kokuhlukumezwa lokutshaywa kabuhlungu kwentatheli ezintathu izolo ezivalisa uObey Manaiti, uAbigail Matsikidze othatha imifanekiso, uShepard Dozireva kanye lobetshayela imota uRafael Phiri. Abane laba bagcine sebekhululwa ngemva kokumelwa ligqwetha. Unkosikazi kuziwa kwashe Ngodza wenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights zethelechara. Intatheli zindaba uBlessed Mhlanga osebenzela iphephandaba leNewsday lokhangele lokuba nguye ozokuba nginobhala jikelele wenhlanganiso yentatheli izindaba esanda kubunjwa eYoung Journalist Association YOJA. UPhilimon Jambaya yibo abaphiwe umsebenzi wokuyakhulumisana lamapholisa. Umhlanga ulandisa okunye kwalokho okuxoxisanwe ngakho kulo mhlangano lamapholisa enkambeni yeHarare Central Police Station.
We expressed our dissatisfaction and we were clear that
sitshengise ukukhonona kwethu, sacaca ekuthini singajajuliswa ikuhlukumezwa kwentatheli izindaba lapho ziqhuba umsebenzi wazo.
Lumhlangano ungenwe njalo ligqwetha lenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eyeMedia Institute of Southern Africa, Misa Zimbabwe, umnumzana Farai Nende.
They did meet with Inspector Budubudu and I'm sure he made concessions that
banelise ukukhulumisana lo Inspector Ziburubudu ongakulandulanga ukuba okwenzakale izolo lapho kutshawe khona uObey Manaiti kube liphutha.
Okhangelelwe ukuba ngumgcini sihlalo weYoja umnumzana Mlondolozi Ndlovu ube khona laye kulokhu kutshengisela.
Ukuqakathekile esebenza ukuthi uqakathekisa ukuthi ke sikhuthaza amapolisa ukubana agcine ke umthetho abe kwazi ukuthi ama-journalist ngabantu abenza imisebenzi yabo bengathandi lokuthi basekela lithi bandla ngabantu ababesemsebenzini nje esikubone namhla kwenziwa ngamazintathelo ezindaba kuhle ngoba kutshengise kulethe umbiko ukuthi hhayi njengentathelo ezindaba kasithokozi ngendlela esiphathwa ngayo nxa siphatha umsebenzi wethu ngoba thina umsebenzi wethu kasilocala ukubhala izindaba lokuba zintathelo
uNdlovu uthi osekukhangelelwe intatheli zindaba yikubona ukuba kuzoba le nguquko na kundlela amapholisa aziphatha ngayo lapho ezibona ziqhuba umsebenzi wazo.
Sifuna ukuthi sikubone kathesi sisuka lapha njengoba echilo inspector lapha ekhuluma le ntathelo zindaba ukuthi yena nxa ama-journalist engala lokhu ehlukumeza kufuze bamangale. Esifuna ukuthi sikubone ukuthi amapholisa azagcina na umthetho ngendlela u-inspector akutsho ngayo. Esifuna ukuthi sikubone ukuthi bengapheleli kuphele ukuthi hayi nxa sesiyahlangana besitshele bona ukuthi bazagcina umthetho. Kufuze ukuthi nxa sokusenzakala sikubone lokhu kusima lomkhuba wamapholisa ukubana abantu bayachaywa, ama-journalist achaywa esenza umsebenzi. Yikuthi sikhole ukuthi ngiqiniso bayenza umsebenzi wabo kulokuthi bebesitshela ezinye izinto kwesinye isikhathi bephinde babuye besitshaye.
Ekhulumisana lentatheli izindaba ngemva komhlangano labekade bekhethwe ukuyazimela u-inspector Ziburubudu uthembise ukuba kuzamele kube lomhlangano kuxoxisanwe ngokusebenza kwenhlangothi zombili kubonisanwe njalo lalapho amaqembu omabili aphosisa khona. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Abalwa impi yenkululeko bathi umkamongameli inkosikazi Grace Mugabe kaxotshwe ebandleni njalo lase kulandela inkulumo yakhe yokukhuthaza umongameli ukuba akhethe igama lalo okumele athathe isikhundla sakhe. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Emhlanganweni lentatheli izindaba eHarare Club unobhala jikelele wabalwa impi yenkululeko umnumzana Victor Mathemadanda uthi inkulumo kankosikazi Mugabe kuliphupho akuchoyo kungeke kwenzakala besawadla amabele.
We have been awaiting, listening, hoping to hear that dockets have been opened.
Besilokhe sithiye indlebe ukuzwa ukuba amapholisa aseyena estate house ukuyabopha odale icala elifana lalelo esalibotshelwayo. Nxa umthetho usetshenziswa ngendlela kumele okukodwa kokubili kwenzakale. Okokuqala, umkamongameli kumele abotshwe kumbe liguqulwe inyathelo elathathwa ukuxotshwa ebandleni kwabagcina isihlalo bezigaba eziyisikhombisa bohlangothi lwabasakhulayo kanye lathi.
UMathemadanda uthi abasoke bavumele ubukhokheli bakuleli bube ngobomndeni ngoba kungayisikho okwayelwa empini. Inkokheli kumele zikhethwe ngabantu hathi okuchiwo unkosikazi Mugabe labamsekelayo. Okungumbono osekelwe ngomunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Thawanda Chipato okhuthaza uZulu ukuba akangathuli nje esekela inkokheli isenza santando.
Lolu daba lolu asilodaba lwamahovedi, ludaba lwamaZimbabweans olukamthwakazi izwe likamambo likamzilikazi, the whole of this country. That's a national agenda. It's not about war veterans. And uZulu kakhuluma akufunayo. Umuntu ukhethwa ngubani? UZulu. Umuntu ukhethwa nguZulu. UZimbabwe uzakhuluma iagenda yakhe. Asinikwa agenda umuntu oyi-1, iagenda ngeyethu thina njengezwe. Sizadila ngakho njengezwe. This is not a don't single any particular issue. It's a Zimbabwean issue.
Abalwa impi yenkululeko bathi sesifikile isikhathi sokuba uZulu weZimbabwe amanyane asebenze ndawonye ukulwisana lemizamo yenkokheli yeZANU-PF esifuna ukwenza okuphambana lokufunwa ngabanengi. Bathi makungakhanyelwa ezamabandla ombusazwe kodwa injongo yokwakha ilizwe acho akufunayo. Bayemba phansi ukuba lokho kuchiwo ngumkamongameli Robert Mugabe kungasoze kwenzakala ngoba kuphambana lesisekelo sombuso kanye lezivumelwano ezenziwa ngesikhathi kuliwa impi ezazisitsho ukuba ubukhokheli budedelanwa kanjani. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Siyabonga Mavis. Lokhe sikudaba lunye amazwi omkhokheli wohlangothi lwabesifazane kubandla lezanu-PF unkosikazi Grace Mgabe emukelwe ngembono ehlukeneyo nguZulu wakobulawayo. UNompumelelo Moyo usethulela lolu daba ekhonale kobulawayo.
Lokhu kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo, abanye besekela unkosikazi Mugabe, abanye njalo bemsola ukuthi uchoni sibisibili. Omunye wabamukele ngensolo amazwi kamongameli ngumnumzana Thomas Sithole ethi ngensuku zalamuhla abakhangelelanga ukuthi abantu bakhethwele inkokheli.
Njengezizalwane zaseZimbabwe besingakhangelelanga ukuthi ngalezi nsuku kube kubekwa abantu abakhethwa ngulowo sesihlalweni. Besifuna ukuthi izizalwane zeZimbabwe zithole ithuba zokuthi zizikhethele loba kumbe yikuliphi ibandla lowo ababona ngani nguye ofanele ukuthi bakhokhele. Sesasuka esikhathini esayizwa lapha umuntu obebusa obetshela omunye kungazange kube ngabantu abakulawulayo.
Kuthi umnumzana Mbuso Fuzwayo olwela amalungelo oluntu utheleyo yinto abayivumelanayo kubandla elibusayo njalo bazayenza bengelamehlo alenhloni umhlaba ubhekile.
Into abayivumela ngo-2014 lapho abafaka umgabo ubanekwe ngupresident wakhetha o-vice president.
Umnumzana Maphosa ugcizelele ufuzwayo ethi lokhu kuyatshengisa ukuba ibandla elibusayo libusa ngobungane njalo sebejonge ukudingela unkosikazi Grace isikhundla.
Thina sesilinde ukubona ukuthi uzaxotshwa yini uGrace kumbe kuzaba lama demonstrations yini ngemva kwenkulumo yakhe njengoba sike sabona ngaphambilini bonke abakhulume ngendlela akhulume ngayo izolo. Abanye baxotshiwe, the latest kunguChinga bake bazama omlala ukuthi bemxotshise beproteste bemxotshise kwayehlula nje.
Osakhulayo unkosikazi Nozipho Moyo uthe iyadanisa inkulumo kankosikazi Mugabe kodwa ubona angathi bavele bavumelana ngendlini lomkakhe ukuthi akhulume leyo nkulumo.
Okwakuqala lokhu kutshengisela ukuthi ama-democratic processes ukuthi abantu bekhethe akukho. Kanti engavele umgabe ethi kuza kukhulwa ngumkakhe loba ngumkhwenyana wakhe lokabhona sizakuya ngayo. So mina into le ngibonga lokuqala. Batshelene besuka ukuthi hayi mngani hambe ukuthi so that people are prepared to know ukuthi usuccessor uzakhokhela ngubani.
Izizalwane zeZimbabwe ziphakathi kwetshe lembokodo azisakwazi ukuthi okuyikho yikuphi ngoba amabandla ezombusazwe ayadonselana umbuso ngenkulumo ezilakho ukuphambanisa ukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Live Talk lamuhla sixoxa ngokuxokozela okusebandleni lezanu PF kulandela amazwi kankosikazi Grace Mugabe awukuthi umongameli Mugabe kumele akhethe ozamelama. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Balaleli iStudio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo wothi ke sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Idale leSenate lakweleMelika lehlulekile ukuvumelana ukwesulwa komthetho owe-Affordable Act owaziwa njalo ngokuthi yi-Obamacare. Amalunga ebandla lama Republicans abalisa umnumzana John McCain oweArizona, unkosikazi Lisa Murkowski oweAlaska lonkosikazi Susan Collins oweMaine bavote bekucele lebandla eliphikisayo elama Democrats ngamavoti ayi 49 ehlukana lawe 51 okuhle kwenza ama Republicans ehluleke ukuqhubeka ngaleli nyathelo lokwesula lomthetho. Umongameli Donald Trump uhle waya enkundleni yeTwitter esola leli nyathelo. Kubikwa kungela kugxokozela, kudlakela loba umsindo ekukhankaseleni ukhetho lokudinga umongameli lamalunga edale lephalamende kwele Rwanda okungajwayelekanga ezwekazi le-Afrika. ukhetho lweRwanda lwenziwa ngolwesihlanu oluzayo mhla ka4 ngoNcwabakazi. Amapolisa kade ehlomile ehamba lesikhonzi somthethwandaba uMessenger of Court lamhla ahlasele isigodlo sebandla leMDCT eHarare ahluthuna impahla lokuchitha umhlangano wedale leNational Council. Umhlangano lo ugcine usenzelwa emzini womkhokheli walelibandla uMnumzana Morgan Tswangirai lapho okuvunyelenwe indaba ezijeneyo ezimqoka ezibalisa ukubunjwa komanyana komanyano ozathiwa MDC Alliance. Impahla ethethweyo ilandela isinqumo esathathwa ngumthethwandaba phezu kwesinye isisebenzi sebandla esasaloludaba ngenxa yokungaphiwa iholo okwenyanga ezimbalwa. Umthethwandaba wathi kumele lesisebenzi siphiwe imali ngamadola zinkulungwane ezilikhulu $108,000. Isinqumo sokubumba umanyano siza kuba lamabandla abalisa leMDC ekhokhelwa uMnumzana Walshman Ncube, iPeople's Democratic Party ekhokhelwa uMnumzana Tendai Biti, lebandla elikhokhelwa uMnumzana Jacob Ngarivume eleTransform Zimbabwe. Lanxa leNational People's Party elikhokhelwa uNkosikazi Joyce Mujuru lalobelana isivumelwano leMDCT, akwazakali ukuthi liza kuba khona yini kumanyano lo, ngoba umjuru laye ufuna ukukhokhela umanyano lo. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT uNkosazana Thabita Khumalo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kwenzeka ibandla leMDC namhlanje umkhokheli wethu baba uTsvangirai wezizwe umhlangano owe-National Council eyiyo ikomiti ephuma lezinqumo esizazenza kumphakathi. So kulokuvunyelwana ukuthi kule manyano phakathi kwamabandla aphikisayo, so kule langa eselifakiwe ukuthi sizahlangana njengamabandla aphikisayo bese kusayina lezo zivumelano ukuthi sizasebenzelana njani njalo sizahambisana njani. So sezamelela lele langa yikho lapha kuzokuzakhelwa-ke umphakathi ukuthi amabandla la aphikisayo umonyane lo sebevumelene ukuthi bazasebenzisana njani.
Siyabona ukubana amapholisa avuke egqagqele amahofisi and lamhlanje kungakuyikuthi belilo mhlangano lo oqakathekileyo kumbe baqinisile lokho abakwenzileyo okokuthatha impahla?
Bebesenzela ukuthi singanelisi ukuba lomhlangano wethu phethuke, kambe nanxa kuyikuthi kule daba olunjalo luze luvungane mhlana welanga egqakatheke kangaka yokuthi siqukaxuke ukuthi umonyane lo sizawenza kanjani. So izani iyakhombisa ukuthi ethukile ukuthi udaba lomonyane ongane luhambela phambili khona babecabanga ukuthi bazalidiliza. So izidingo zindlela zokuthi singanelisi ukuthi sihlale phansi sihlanganise amakhanda sicazulule okubuka kumunye umunye othiwe ngobaba uTsvangirai ngoba nguye okhuluma namanye amabandla esezezasiza ukuthi bavumeleleni. Kodwa hhayi, sehlulekile lanxa bengenile bavuthi impahla zethu. Lelo daba siza kuyahlangana labo emakhothi ukuthi sibone kanti indaba yangkhona abavele bazelelayo ngathi njalo yindlela yokuthi basithukulise ukuthi sesisake kelelokesenokuzini.
Lo ke nguNkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDCT, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lokhu sikudaba lweMDCT. UMnumzana Morgan Tswangirai ubikwa esithi yena akusoze kwaba lokhetho lwama-primaries lokudinga abamela ibandla lakhe kukhetho lomnyaka ozayo, esithi amalunga eSenate azazikhethela yena kuluhlu azaluphiwa, okungamazwi asejiyene iningi labantu belokusola okukhulu. Okuningi asikuzweni kunompumelelo moyo ekobulawayo.
IZimbabwe ikhangelele ukuba lokhetho kumnyaka ozayo lokukhetha umongameli, amalunga edale lephalamende leSenate, njalo amabandla ezombusazwe aseqalile ukulungiselela lolu khetho kunye lokubona ukuba ngobani abazabamela ekhethweni. Kungalesi sikhathi umkhokheli we-MDCT esethule umbiko wakhe wokuthi akusoke kwaba lokhetho lwama-primaries ebandleni lakhe, njalo lamalunga aza kuya edalele Senate uzazikhethela. Lwela amalungelo oluntu umnumzana Thomas Sithole uthe inkulumo kaTswangirai ayimangalisi ngoba kunyanga ezedlule ukhethe abasekeli bakhe ababili kungayiwanga ekhethweni, njalo ukwenza kwakhe sekusephula umbuso wezifiso zikaZulu owedemokrasi.
Silokudana okumangalisayo ukuthi ibandla elithi lona limela amalungelo abantu yilo eselifuna ukuthatha lawo malungelo abantu awukuthi bephatheke ekhethweni ngokuthi inkokheli ziimpozwe ebantwini abantu kungayisibo abazikhethileyo. Kodwa akusimangalisi ngenxa yokuthi vele ungakhangela ibandla leli lama vice president amabili ela impozwe ebantwini bengazange beye ekhethweni, abazange beye ku-Congress. Yikho futhi sebekhuluma lokhu kuyatshengisa ukuthi leli bandla vele lona kalizimise selanga ukuthi libe lokho esikuthi yi-democratic alternative elizweni laseZimbabwe.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa laye uvumelane lo Sithole ethi kuvele kuyinhlala yenza kubandla le-MDCT ukukhethela abantu inkokheli.
Isizathu esikhulu salokhu ikubana uTswangirai enelise uimpoza ama-candidates ezigabeni njengalokhu abajale ukuyenza. So namhla masekuphe ama primary siya kuyenza santando. Abantu bahlale bekhuluma bethu umuntu lo uTswangirai udlula umgabe ngedictatorship. Lokho asekuyenzile kuyakonfirma nje ikugcwalisela nje inkulumo ehlalise ebantwini.
Isikhulumi seMDCT umnumzana Obedi Gutu ulandule ukuthi ibandla lakhe kalisoze lenze ukhetho lwama primaries, ngakho ke liza kwenza ukhetho lokukhetha inkokheli ezabamela kukhetho lomnyaka ozayo, njalo sekuseduze uZulu uzakwaziswa. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Kwezemidlalo, umncintiswano wenguqu owe Super Power Cup wona ozadlalwa ngamaqembu amane aweZimbabwe lawe Botswana wethulwe kuZulu okusemthethweni lamhlanje edolobheni lakoBulawayo. Okuninga sikuzweni kuntatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji.
Umncintiswano we Super Power Cup uqoqa inhlanganiso yeJoy Foundation, njalo uzanjelwa ngamaqembu amane abalisa amabili awaseZimbabwe athi ele Dynamos lele Highlanders, kanye lamabili awaseBotswana abalisa iMotshwedi Center Chiefs kanye leTafic. Isiphathamandla senhlanganiso yeJoy Foundation uJoyce Tsedi uthi injongo yale midlalo ngeyokudinga imali yokwakha indawo ezokudlalela imidlalo etshiyeneyo kulumkhono wezwekazi laseAfrica. Uthe baqhuba inhlelo ezokuthuthukisa ezemidlalo emalokitshini akwele Botswana kanye laselokitshini laseSoweto kwele South Africa, njalo bakhangelele kuba umnyaka uthi usiyaphela sebengenile lasemalokitshini akwele Zimbabwe. Usitsedi uthi yena iqembu le-Highlanders lele Dynamos bawameme ngoba engamaqembu alandelwa ngabantu abaningi kwele Botswana.
To us in Botswana, Highlanders and Dynamos, it's a big team. So we hope.
Well, kithi eBotswana iqembu le-Dynamos lele Highlanders ngamaqembu amakhulu, yikho ke silethemba elokuba amaqembu akithi azofunda okuthile kiwo.
Le midlalo ihlelwe ukuba idlalelwe edolobheni leFrancistown ngempela viki ka-19-20 Ncwabakazi, njalo iqembu le-Highlanders lizadibana lele Motshwedi Center Chiefs ukuthi ele Dynamos lizanqikilana lele Tafic ukuthi azaphumelela azadibana ku-final. Kule nhlelo ezokuthi abalandeli kube yibo abakhetha abadlali abaqala ukudlala, njengalokho kwenziwa kunkezwe ye-Carling Black Label lapho abalandeli bamaqembu athi ele Kaizer Chiefs kanye lele Orlando Pirates okuyiba abavota bekhetha abadlali abafuna bebamele. Usitsedi uthi amaqembu wonke azaphatheka kumidlalo yalonyaka azathola inkulungwane ezilikhulu lamashumi amahlanu zamapula, kuthi abadlali bazathola inkulungwane ezinhlanu zamapula ngamunye. Limali izahle iphiwe amaqembu labadlali bengakayi kuyaphatheka kumncintiswano we-Super Power Cup. Kubalekelwa lokho kwenzakala ngomnyaka ka-2012 lapho amaqembu akule Botswana aphatheka kuwo athwala khona nzima ukuthola imfanelo zawo. Sikhangele ukuba imidlalo yesigaba se-Castle Laga Premier Soccer League izadlala njani kulimpela viki. Kusasa ngomgqibelo iqembu lebantu Rovers lizemukela ele FC Platinum ngaseluveve. Iqembu lecholocho lizadlala lele Haumine ngasedulibazimu. Iqembu leZPC Kariba lizemukela ele Yata ngasenyamunga. Kuthi iqembu leHarare City lizadlala lele Capes United ngaseRufaro. Ngesonto iqembu leShapane Mine lizemukela ele Highlanders ngaseMaclass. Ele Dynamos lizadlala lele Triangle ngaseRufaro. Ele Chicken lizemukela ele Bulawayo City eluveve. Iqembu leChapungu lizadlala lele Black Rhinos ngaseAscot. Uthi iqembu leNgezi Platinum Stars lizanqikelana lele Wange ngaseBaobab. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling.
Woza Friday lamhlanje ku Woza Friday sihamba lo mduduzi Golide yena osethule idlalade lakhe elitsha ebambisane lo Tony Nduna Sibanda asizweni untungameli inkomo esethulela lolu daba
Idlalade leli lilengoma eziyisishiya kalombili njalo lilesihloko esithi ukwelikude featuring ibhencane lami. Le yiyo ethi ukwelikude lapho uGolide aqhubeka ekhumbula unina osowadlula kulumhlaba njengakwamanye amadlalade akhe amathathu edluleyo. Uthi lokhe ewisa izimathonsi ngonina uGolide.
Ngizamkhumbula kakhulu ngoba inkulu indima idlalile empilweni yami ebe ngisafisa ukuthi noma ukhona ngabe sengifisa nje ukumenzela something enhle ngoba usikhulise kanzima leya muntu ubaba bengekho. Ngasho ngithi uye umuntu obekeka ngi-inspire ukuthi noma kunzima kangakanani can do it alone.
Abasala basala yabantwana kodwa bafuna amalobolo. Abasala basala yabantwana kodwa bafuna amalobolo. Ngubani wongalobola ikhikhitha? Ngubani wongalobola ichobolo? Ngubani wongalobola imbabe? Akekho awumadoda. Abasala basala yabantwana kodwa bafuna amalobolo. Izintomba zisalalela maduta kodwa zifuna ukulotsholwa.
Leyo nangithi ipesa.
Umuntu wesimame kahle ngathi ongazithethe kahle ngoba nengoma iyasho ithi ngadivorce ipesa aphinda ngalobolelinye angisalali ebusuku inkwekwezi FM ukhoze FM shuthi kahle kahle akalambeko akalayekanga kahle.
Ezinye ingoma ezikuleli dlalade zigoqela ethi Imagine My Life lale ethi Vaka Mabhokodo. NguTony Nduna ke ohamba phambili kulingoma. Abalandeli Golide ungabatshiyela wapha manje.
Abalandeli bami ngithi ngiyabonga kakhulu support abangipha yona iminyaka neminyaka. Ngibonga kakhulu abathenga ama original kithi, hayi la abathenga ama phone call ngoba ama phone call ngempela asibisele emuva, kuyadura ukungena e-studio record album.
Litholakala ngapi idlalade?
Kahlahle ma umuntu abe lifuna idlalade ngangifonela kule number yami 0732931264. Then sengiyamdirector indawo yabe seduze nayo ukuthi athole idlalade, ngoba makathi ngimlayele kuse ngenzeka lahle, kodwa ma engangifonela bese ngiyamdirector kuyaba ngcono ukuthi alithole.
Uphuma ke enkundleni umfo kaChuma lo Tony Nduna ngale ethi goodbye.
Goodbye, goodbye Zimbabwe. Sigciba ka lapho hlelo igama uGande lelala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.